Inani lemuli ezalahlekelwa imizi, impahla, kunye nezifuyo kwesiphepha echolocho liyaliqansa kulandela ukuqhubeka kwezulu lisina kuthi nababengekho bevakatshile bathola imizi isihambe lamanzi bacina besiyabhalisa ukuhlala enkambeni ehlaliswe abantu laba abangaselamizi. Unkosikazi Sima Sibanda uthi amaphilisi anjengawoqhuqho lwemalaria lawe BP kawabonwa kuthi omongikazi besibhedlela sakwesiphepha bayabathethisa.
So sisilela ngamaphilisi esisimaralia la BP lesifuba abantwana bayahuda igazi. Sithi siyesibhedlela besithethise bethi siyabasebenzisa nzima amanesi akhona. So sisele ukuthi siza kuya kusiphi isibhedlela ngoba thina kasiyasibhedlela. Sithwele nzima esibhedlela lapha.
Unkosikazi Sibhekaphi Sibanda laye uvumelane lonkosikazi Sibanda ethi imithi yokwelapha izilonda ebantwaneni nje kodwa lokhu ayikho esibhedlela.
Izilonda zigcwele ebantwaneni nakula mithi yezilonda lisincede imithi yezilonda. Lo muthi okutsha kawukho lisincede ngayo umuthi okutsha.
Umnumzana Desmond Mdluli obona ngezempilakahle kwesiphepha Flat Camp uthe umsebenzi wakhe ngokubona ukuba imikhuhlane ayimemetheki kanye lokubona ukuba kulezambuzi enkambeni.
Ngikhangele ukuthi akula kusabalala kwemikhuhlane ikakhulu imikhuhlane esikhangeleyo nxa abantu bebaningangaka sikhangele umkhuhlane owecholera amadiarrheal disease umkhuhlane wesihudo sikhangele ukuthi abantu bonke nxa behlele ezindaweni sibone ukuthi lapha abahambela khona izambuzi ziyakhiwa kuthiwa ama-temporal lagunes sibone njalo futhi ukuthi kulama-refuse pits.
Uthe akula mikhuhlane esithe yaqhamuka okungaphezu kwamandla abezempilakahle.
Hayi, okathi si umkhuhlane wonke environmental health department ingani iyakunqabela konke lokhu ikhangela ukuthi ungabi lomkhuhlane yamemetheka akukabi lomkhuhlane noma owodwa okhona kulesi sibanga. Amaphilisi ngingazi ukuthi amaphilisi angabe silila ikakhulu mhlawumbe angabe silila kwezogatsha le-preventive. Mina ngikhangele kakhulu ngikhangele okwe-preventive kulokwe-curative.
Osakhulayo u-Elton Madida uthe yebo ziningi indubo ababhekane lazo enkambeni le kodwa okumqoka kuye izithupha zakhe zemfundo kunye nezokuzalwa ezahamba lamanzi ethi ngabe uhulumende uyangenela kusasemasinya batholiswe njalo izithupha kunye nengwalo zokuzalwa ezama-birth certificate.
Kwavela iproblem yokuthi thina abafana esisakhulayo izinto eziningi zahamba lamanzi njengamaphepha ama-birth certificate lesithupha. So imsebenzi kathesi kade sisesikolo last year sifunda, so next year lonyaka kumele sithole imsebenzi ayisatholakali ngoba izithupha lamabhethi akusekho. So sokulobunzima bomsebenzi.
Izulu liqhubeka lisina echolocho, izifuyo nabantu sebephila phakathi kwamanzi okungabangela ukuqhamuka kwemikhuhlane ehambelana lamanzi. Iningi labantu abasenkambeni le bakhala ngokuthi uhulumende ananzelele kakhulu ukuba amaphilisi kunye lokuhlanzeka kuphathwa ngendlela ngoba yebo bahleli kodwa abasuthiseki ngesiphatho. Ngimele iStudio 7 ngisecholocho kwesiphepha Flat Camp, ngingunompumelelo Moyo.